lohlelo lokuhlanza idolobho lokuthi akwenziwe okusemthethweni sikhangelele kulaba bezimota abachovayo sikhangelele kuma vendors njalo ama vendors kulezi ndawo ezilungiselelwe ukuthi abafuna ukuthengisa bathengise kizo njalo balobise babhalise bazakale ukuthi abantu abathengisayo lokuthi bathengisela ngaphi endaweni ezisemthethweni. Ikho ke silamapholisa ke ecouncil abhodayo idolobho lonke ke ekhangela ukuthi kwenzakala okusemthethweni na, abangathengiseli lapho kumele bathengisele khona besuswa abanye bebotshwa ngokwenjalo. Esikufunayo ukuthi idolobho lihlanzeke, esikufunayo ukuthi kube le order edolobheni. Kwezinye indawo izimota seziswela indawo yokuthi zipake abantu bangene ezitolo bathenge kumbe bathengise abakuthengisayo. Abanye bathengisa phandle kweminyango yezitolo, abanye phambi kwezindlu zabantu. Kusuka ke kube yibuchapho obukhulu kungasahambeka edolobheni, kuphambanisa ke labo ababhalise ngokusemthethweni abathengisayo. Ikho ke ngokunjalo uhlelo luqhubekela phambili ukuthi abathengisela lapho abangela mvume ukuthengisela khona ke sibasusa.
Ye, kodwa ke nxa sikhangele ngodaba lolundlovu siyabona ukuthi lo hulumende uthi bulaba abathenga bethengisa impahla emgwaqweni sebebulala lamabhizimusi. Lani lo mbono unalowo kumbe likubamba njani khonokho?
Izizathu ziningi. Okokuqala, yebo kambe sebebulala amabhizinisi njengoba ngithilo ukuthi abanye bathengisela phambi kwezitolo bethengisa njalo izinto ezithengiswa yilezi zitolo. Bona kube sebethengisa ngentengo ke phansi ngokunye ke kuyabe kuyizinto ezingene ezingekho emthethweni zivela phandle kwelizwe bangabhadalanga esingathi ijuti kumbe ama-taxes okumele bayabhadale. So ngokokuqala lokho ukuthi babulala amabhizinisi. Okwesibili, sifuna idolobho lihlanzeke.